Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amakhulu ezakhamizi zeplazini leFox Farm eMatobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba leli plazi selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO.
Uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga, yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha.
Ozithi inkosi yamaNdebele umema uZulu ukuthi aye egcekeni lencwala ukuze abusise inhlanyelo.
Kodwa okuningi kakhulu impotile ezizawukhuluma khona ngesonto ukuze abantu bakwazi ukuthi njengobana ngasesijejiwe kuyini osokusenzakala.
Sekubhalise abantu abafika phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti, kodwa isigaba seMandebeleni lokhu selengcosana nje esibhalisile amagama.
Abanezelile abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zeMandebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhulu ezakhamizi zeplazi leFox Farm eMatobo axotshiwe abaphinda babotshwa ngoba leli plazi libikwa selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Izakhamizi lezi zilandwe ngamapholisa kade ehlomile ngolwesine, zasiwa enkambeni yamapholisa zasezithathwa zasiwa emthethwandaba izolo, lapho ezikhululwe zathiwa khona ziphindele emthethwandaba njalo kumaviki amabili alandelayo. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo ongomunye wabaphathise lezi zakhamizi.
Yebo baba, ngiyabonga. Abadala bebebotshiwe be-155 bebotshiswe ngumasingayitse lo owake wahlupha endabeni yemaleme ezama ukuthathela uKhaningama indawo. Usefikile njalo eplazini likaFox lapho uFox owayenguye umnikazi wendawo liyana ayebize khona abadala ngo-2008 ukuthi bezohlala ndawonye ngoba elo hlupho lwamaswela emtyontela. Sekucela abadala ukuthi abeze bezohlala kunye layo ukuze indawo liyana amaswela engamotshi. Induna uMalaki engakabhubhi wasebhala-ke incwadi ukuthi hayi izakhamizi laba abadala bengahlala lapho kusukisela khonapho kuze kube namhlanje. So izolo-ke babone amapholisa asebuya egcwele ama-truck ezobabutha bayabhalelwa-ke emadobhisi. Namhlanje basebesiyangena e-court e-Kells. Sikhuluma kunje amagqwetha akwanisile ukubamela bazabuyela e-court mhlaka-29 but baphume nge-free bail. Kodwa-ke bazabereporta emapholiseni emadobhisi every Friday.
Kodwa sizwa kuthiwa abantu kade sebehlala khonapho besebebaningi kakhulu, kuliqiniso yini njalo ezinye imuli zinga?
Akusoqiniso baba, imuli abasitshela khona abadala yikuthi bengaba zimuli ezingafika 200 something. Njalo langaphandle kokuthi asithi kunjalo, uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga, yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha ngoba umuntu okhanya elesandla esikhulu endabeni leyi ngumama ongukhansila we-ZANU-PF uLucy Ehlatshwayo lo Neva Khanye ongu-MP weMatopo North kathesi bencedisana-ke laye nalo uMashingayitse onguye owama-CIO lapha eMathibeleni South.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMatobo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMatobo iMaleme Solidarity Trust umnumzana Angliston Sibanda.
Besivele sihlezi silindele solokubona ukuthi uhulumente uza kuphethisa ngani, ngoba iplazi lelana kahle kahle ngomthetho kumele libe labantu abangu-50 or less. Lilabalalilezimuli ezidlula 400 ukuthi ukuthi abantu sebeseza njengantoko selokushike omnye nomnye afika abalelwa amafiti ngabanye abantu khona ngala maoveti ba 70 by 70 la uminyane khona so kwisixhobexhobe vele into engalanqa khande ngelamsila kathi senzakala lapha
kahle kahle ngobani abapha abantu indawo bona labo bathi ngamaoveti
indawo zonke ngona iyama indaba yelendi le isukuba uhulumende angathi uyelendele umthetho kwasokuthi abantu basebenzezela imithetho kakhulu amalungu ezana uPS kaningi bayakwenza baqhelile bayakwenzela kobulawa njengabona bezama ukwenza laPS ukuthi bayafika nje bathi bona kusho ukuthiwa siyabhaliswa ngale lihambe libhalisa komunye umuchairman wepharty olubese lithethi nawo uthola ukuthi indawo zayo abantu bayabethiwa ngakhethweni lithiwa abantu zisa abantu bebhadalisa abantu izimali ezinkulu abanye kade bebhadala kuthiwa ama-$450 ama-$700
ngokubona kwakho kungaba kulezo mbusazo phakathi la
kakhulu kungabe kukhona ezombusazo singakhohlwa phela ukuthi abantu bona labo abaxotshwayo abaningi abe wadelele wa-25 lowa 24 yoba wathi awinisa izalo PF ngo 2013 and ilunga lephala izalo PF ubaba unevakhali kukhanya ngani abanye bamtsapa ngela ukuthi uhlangothi lwezalo PF mhlawumbe ngabe kuthiwa kabasafunakali.
Alo ke ngumnomzana Angliston Sibanda umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMadobo imaleme Solidarity Trust obekhuluma le studio 7 esecingweni ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho i-YEZAC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth nase South, Mashingo North, South, West le Central, le Mashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North le South, le Mkhuzi, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyele South, eBubulima East, Kanyele West, eNkabazwe eMidland, Gokwe South le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, neEast. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu iThe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zibikwa lokhu zithola iholo lazo manqamu manqamu lanxa uhulumende esithi kulabafuna ukuvuselela linkampani. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-Amalgamated Railway Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi umuma ukatshintshi akula into esitshintshile ngibona nje abantu belokuza abantu bayayithola imali zabo zonezezifuniweyo kodwa kuthi singathi khona kuthi kune into esitshintshile ukuthi izenzo ezitabile hayi asiyabe sizihamba amanga.
Sike sezwa kuthiwa khona labana abafuna ukuvuselela inkampani ye-railways ababethi bona bazafaka imali kuthiwa uhlelo lolu luyaqhubekela phambili kuhamba njani?
lati sizwa njalo ukuthi nje u ngokade wazi ukuthi kona ibhodi le ekhona kade okwamanje item of office yabo isiphelile kube siphele njalo bebesamelele ukuthi khona uminister aphoyinte ibhodi entsha so uminister sefakile ibhodi isikhona besimelele ukuthi khona babuye bazositela officially ukuthi kanti kuyini okuthatha indawo
lona iholo lagcina nini ukuthola
hayi ukulithola silithola every month but yona liyana ekunyeyo yona liyana amakota uraana mahafu
nxa isithi ngamakota iyabe iyimali enganani asithi umuntu osebenza umsebenzi owaphansi phansi sibili uyabe uphiwa imali
hayi ukuthi amakota nje sezikhuluma njani thola imali imali esidideta ukuthi bona ngokungamakota kota kunokukota imali abayiholisayo bakholisa ihafu uthi thola umuntu ezipansi uthola $150
ibuya inyanga yonke kodwa
Hello,
okay, ngumnumzana Kamurai Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi, i-Amalgamated Railway Workers Union, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa fobembuna.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhla ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust. Umnumzana Vumani Ndlovu sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni. Ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga.
Luhamba njani lolu hlelo emakhaya?
Emaphandleni engakutsho nxa kukhangele udaba lokubhalisela ukuvota ukuthi akuhambi ngendlela ekhangelelwe ngayo ukuthi abantu basukume ngobuningi babo kubangelwa ukuthi okokuqala i-information abantu kabalayo yokuthi vele khona kuyini akuzange kwasabalaliswa imbiko kakhulu so abantu abaningi ngabakwazi kathesi kusabelo sema Thebelele North kwenzakala kubo Tholotho leLupane yikho okwenzakala khona kodwa abantu abaningi ngani balesi dance ngendawo zokuthi information kabayazi okwesibili ungani akuzange kwafakwa umfutho ebantwini ukuthi baluthakazelele kakhulu loluhlelo lokuthi baluzwisise ukuthi kuyini okwesithathu abantu babiselwa emuva zimfuno zezek zokuthi abantu bebhalise okunjengama proof of residences then siyezwa futhi kwezinye indawo ukuthi kulembiko yabaphathi bomdabu sobhuku abethusela abantu ukuthi nxa beqeda ukuregister bebatshengise ukuthi ama-serial number ezilipho zabo zimi njani kwezinye indawo abantu bayethuselwa ngokuthi bazancitshwa amabele bazancitshwa inhlanyelo nxa kuyikuthi bazaregister bengaze bavotela ikakhulu ibandla elibusayo mhlana kuvotwa
inkokheli yosiko osobhuku okhuluma ngabo laba bakwenza njani ngoba umthetho kawubavumeli ukuthi bangenele kwezombusazwe
okokuqala engakutsho ukuthi nxa silandela iconference yama chiefs ephelileyo kathesu zafumana ukuthi umongameli wezinduna uTharumbira ubeke sokwaba sobala ukuthi izinduna zizakhankasela izano nxa sikhangele khona lokhu zafumana ukuthi kule ngozi ukuthi umbiko uzasuka ezinduneni uhambe uye kubalisa uze uye ngena kubo sobhuku betshelwa ukuthi ngawo wonke amandla abo kumele bekhankasele ibandla elibusayo yebo kambe umthetho kawukuvumi khona lokho kodwa okunye esisuka sikunanzelele njengenhlanganiso ezisebenzela emakhaya ukuthi bona ngokwabo abaphathi bomdabu aba bakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani njalo futhi sisekelo sombuso sithini ngomsebenzi wabo ukuthi akumelanga baphatheke kwezombangazwe kukanti njalo futhi lanxa laba abakwaziyo ukuthi akumelanga bephatheke njengokufakwa isisekelo sombuso bayabanjwa ngamandla iziphathamandla zepolitiki kakhulu lezo ezebandla elibusayo ukuthi begqugquzele abantu ukuthi basupporte bebesekele ibandla elibusayo kusilusizi ngakho khona lokhu ngokubana okwakhathesi lanxa umthetho ongakuvumi kodwa sikubona sobala kuyibo abahamba phambili begqugquzela abantu ukuthi besekele ibandla elibusayo iZANU PF.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abehluleka ukubhalisa ngenxa yokuswela izithupha?
Uzafumana ukuthi emaphandleni ulumhlubulo weMandebeleni eMathebeleland abantu abaningi abalazo lezo zithupha kubuyele emuva kubanyelwa zindaba zeGugurahundi yeke sakubalekela khona lokho ukuthi abantu behluleke ukuthatha izithupha ngoba abazali bebulewe bengelazi ihlobo kungakho-ke besikhangelele ukuthi uhulumende arelaxe imithetho engenza abantu ukuthi bathathe lezo zithupha kubhahile kakhulu abantu ngabalazi izithupha.
Hayi, siyabonga Mnumzana Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu boys.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni. Ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo umuntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhla sixoxa lo commissioner wogatsha lwezokhetho olwezek umnumzana Qhubani Moyo. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kanti.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ukubhalisa amagama abantu kuhlandla leli elesibili? Ungathi wena kulomehluko yini?
Ya, engingakutsho ukuthi siyajabula njengecommission ukuthi abantu beZimbabwe from all corners of the country bayasele ukuthathela phezulu kokubhalisa. Asikhangele amanamba esilawo kathesi sibona engani kuyade kutshona elanamhlanje ilanga esirejiste i-total yabantu abangu 1.7 million okutsho ukuthi yinamba enkulu kakhulu njengoba silamalanga amalotshwane singene kuphase 2 1.7 million le ngiyitshoyo include abantu abarejiste uphase 1 dale esesiyiqalisile singaqhubeka sihamba ngendlela yona leyi eyiyo yona sibona engazathi zathi kusiyagqitshwa uhlelo lokubhalisa ukuvota ekuphakathi sika-December siyakwanisa ukuthi sibele labantu abaningi kakhulu ekhisa ukuthi babhalise ukuvota. I-response kathesi isingcono kakhulu njengoba
kahle kahle uhlelo lolu luphela nini njengoba besike sezwa umongameli Mugabe esithi yena lukhangelelwe ukuphela mhlaka 15 January.
Kahle kahle sihlele ukuthi thina sizaqeda mhlaka 19 December kodwa umongameli uthe faka umthetho wakhona wasinika isikhathi sokuthi singahamba size siyefika khona ngale ku-14-15 January kodwa thina sikhese sihlela phansi ku-ground sabona ukuthi hhayi singenelisa ukuthi siqede uhlelo ngaleso sikhathi esithileyo ngo-19 January okusho ukuthi sale sihamba izigaba ngezigaba 16 days sidlulise kwenye 16 days siye kwenye 16 days uhlelo lolu singathi lulamahlandla angu-4 ihlandla lakuqala yilo leli esithi ngu-phase 1 i-phase 1 usephelile i-phase 2 nguyelo okhona kathesi la uyaphela 16 days from 3 days ago kutho ukuthi mhlawumbe kungale ku-mid November thereabout sisuka lapho sesiya kwelinye ihlandla bese siyagqiba ngo-December kodwa ukuthi kuyase kuvaliwe ukuthi ngqe ukubhalisa abantu baye bevunyelwa ukuthi babe bebhalisa kuma-ofisi ama-district kumbe kuma-ofisi awezeki asejika nezigaba zabo kodwa esifuna ukuthi sikugcizelele kathesi ukuthi sinxuse uzulu wonke ukuthi asikumele phambili ikakhulu abantu bangapha kobulawa Bulawayo emathebeleni South asazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bahambele emuva abanezelela abantu bakhona ukuthi kuyachiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemandebeleni ngoba yibo abantu esibona bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa ukuvota kuyajanisa ukubona indawo eziningi zelizwe jikelele zilabantu abaningi ababhalise ukuvota kodwa indawo enjengobulawayo iyiyo esekucineni asazi ukuthi kuyini okunzima kobulawayo ukubhalisa khona kusegcekeni ukuthi indawo zokubhalisa ziduzane nabantu njabango umude njalo futhi ziningi i-publicity yakhona iningi yikho sithi vukani bantu bakobulawayo lingahambeli emuva libhalise ukuvota ukwenzakhathiso sokufika isikhathi sophetho dasibone ukuthi likhetha uloba ngubani elimfunayo njalo kugcizelela njengekomishini ukuthi abantu abazi ukuthi nxa kubhaliswa ukuvota kusho ukuthi in future iinumber zabantu ezibhalisileyo yizo eziyasetshenziswa ukuthi zidetermine amanumber ama-constituencies abantu abazamela abantu ezigabeni nxa izigaba ezinjengobulawayo zisele emuva ukuthi zibe labantu kutho ukuthi nxa sesiyephambili kuzaba labantu abalutshwane ababamela ephalamende ngoba akusetshenziswa nje i-population yabantu kodwa ebhalisileyo yikho sithi abantu ababone ukuthi nxa bengabhalisi bazibisela emuva bona ngokwabo intuthuko yezigaba zabo
hayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyasivalelisa balaleli ngisithi kuyi-weekend kunje siyafisa ukuthi sibone lani lisemalayini nokubhalisa ukuvota
hayi siyabonga lati
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla sicubungula ukuthi ukuswelakala kwemali kuthinta njani inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana abaningi emaphandleni ezokuziphilisa sicubungula njalo lokuthi abesifazana balaso yini isikhathi sokubhalisela ukuvota njengoba bebhekane lengxaki eziningi namuhla siseGwanda
nangisipho Mahlangu nokuzalwa ngithi sibe sesene ngikuwathe kama-groups angu-two sinama-groups angu-four sinama-groups angu-four kuwa-three mina ngingu-chairperson wenhlanganiso ku-Rodas i-development association sikhangelele ukuthuthukisa umama ethuthuka umntwana angamankazana futhi umama angasweli ukusiza siza abantwana siyakwenza e-embuzini ukuthi igazana asinike omunye umnika izinyane ibe esenzisa isiba le akho kuthuke esiyaphambili laye ingazana ethathe sinike omunye kuzana omama bonke nje bathuthuke esigabeni area ngokuzele omama bonke babomzini sithuthuthu esingaba nalo lokushela imithi ukuthenga imithi yembuzi ngoba imbuzi ziyajeka ukutreatwa njengasenesi isikhathi sezulu nxa kusiza izulu ziyadabuka amazina treatment kudoza
zibanceda ngani omama imbuzi lezi
sikhangelela ukuthi imbuzi lezi ingazala umama yena lisibhadalela abantwana isikisi uma yena lisike ithola uchago ngoba imbuzi iyaba lochago iyaba le nyama konke nje okutholakala embuzini ngama ayenelisi ukuthakuthola
liyenelisa ukuthola imali ngalezi mbuzi
asiyisayisile imali ikhona bayathenga abantu abeGwanda ikakhulu abalamabhusha ahlabela ukwenza inyama yabantu abafuna inyamayini khulu ukuthi imbuzi siyathengisa badala imali isizi yabantwana besikolo ngathi igroupu yokuqala ngancede igroupu yesibili asokesibili ngathi group yesithatha asanga ama groups ay attend
siyezwa njalo ukuthi ama committee lawo ama groups yiwo njalo asebenza ukuthi abasifazana bencedisane bekhuthazana kuyabhalisela ukuvota
akukhulu sikhuthaza ukuthi omama lathi sivotelane omama umama ofisayo ukuba ngikhansela umama ofisayo ukuba ngMP umama ofisayo ukuba phezulu umama oyenelisa ukukhuluma ukuthi umama kangabi ngomama abaphunga ukuthula baphunga ukuthulela abe ngomama bezinye umama kayenelisa ukuba ngikhulumele abangakufunyeli abafunayo bekungaphatheki kani emphakathini ihlangana ka kabili ngenyanga eseyindlela lesidalisane umama asebekuzwisisa kakhulu ukuhlangana kwabomama akuzwisisa kwabomama kungaba labaluthwani abangakuzwisisi kodwa abanye bayazibikela sihlangaleni siyehlala angazuza amabhethi kwenze kube nelisa ukuthi bavote ikakhulu kakhulu khonokho sidinga ukuthi kuvotele omama umama ngokuzamjisisa omunye umama nala esesikhundleni esiphezulu siyale kwazi ukuthi ukuthimele omama abakhona esigabeni sami abakhona kuconstituency yami abantu besigaba sakithi kuthe mama bonke abaphakani bahambe bayilungiselele ukuvota abhalise alungiselele ukuthi nxase kuvota kuvotelane singomama singamkhangeleli iphansi omunye umama singamkhangeleli ukuthi yeye azimangalise kodwa simkhangeleli ukuthi umama lo simfisa phakani abe ngumama ozasimele esigabeni njengoba silabo omama abanye abasimeleyo abasifisa ukuthi bathuthuke bayephambili abe ngama-MT abe ngobunye sikukhangela amasenethi njengoba nje bekhona ama-senators omama abangabi bathuthuke labo bafike phezulu sizana abafuneki abakumekumengesi ukudinga isengomama
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sipho Dube asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile ube lelanga elihle.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
BVR. It's that time of year again. Registering to vote. BVR. We all register afresh.
Biometric voter registration.
Biometric registration ingoma ye victory siyanqoba isidubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ibesilazo lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMadobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba iplazi leli selifuna ukuthathwa lilunga le CIO. Sekubhalise abantu phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti kodwa isigaba semandebeleni lokhu silencosana nje esibhalisile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande nisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.